amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba
eya Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 20 Mabasa 2022 uProphet Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje
lapha isizabe sikhangela sisiza omama ukuthi bathole amaphilisi i-secure the control, bathole injection i-depo lesayana, bathole i-IUCD esithilu, sizabe sifaka njalo sikhupha kungelambadayo. Sizabe njalo kukhona i-HIV testing, ukuhlola igciwane le-HIV okuzabe kugoqela le-self-test, i-PrEP, uhlelo lokuvikela igciwane le-HIV, ukuhlola nokwelatshwa kwezifo zemacansini.
Inhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council isungule umkhankaso wokuphathisa abesifazane indlela zokuhlela kuhle imuli ungela mbadalo.
The current rains far much more than what is expected for this time of the year, and still causes disruptions to agricultural production, especially the maize crop, which was almost ready or getting to be ready for harvesting, will be affected negatively.
Ingcwethi kwezomumo womkhathi ezokulima kanye labalimi jikelele bathi sebesizabela ukubana izulu elilokhe lisina elizweni lingagcina liphazamisa isivuno ikakhulu esomumbu. Ihlanganiso yabebotswana abaphila ngokuthengisa ezithaladeni ithi abomthetho kumele baqale ukususa abantu bokuza abakule ibhizimusi okumele ibekelwe izizalwane zalelo lizwe kuphela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso ebona ngomsebenzi lenhlelo zokukhuthaza uhlelo kuhle kwemoli elizweni eZimbabwe National Family Planning Council isungule umkhankaso wokuphathisa abesifazane indlela zokuhlela kuhle imoli kungela mbadalo. Phansi kwalolu hlelo omama balakho ukuhlolwa njalo igciwane lengculaza le-HIV kanye lemikhuhlane yengulamakhwa. Uhlelo lolu luqale izolo mhla ka 19 Mabasa njalo luphela mhla ka 22 Mabasa. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abesifazana abakobulawayo sebeyamukele ngenjabulo uhlelo lolu. Abanye besithi abasakhulayo kufanele bathole indlela zokuzivikela ukuzithwala lula ngoba sebesiya emacansini masinya. Inhlelo zabeZimbabwe National Family Planning Council ezingelambadalo zitholakala eLister House Clinic, yona ephakathi kwemigwaqo u-8th Avenue lo-9th Avenue kanye loSamuel Parirenyatwa Street. Ezinye zitholakala eklinika yabo eMpilo. Inhlelo zabeZimbabwe National Family Planning Council ezingelambadalo zitholakala eLister House Clinic, yona ephakathi kwemigaqo u-8th Avenue lo-9th Avenue kanye loSamuel Parirenyatwa Street. Ukuthi ezinye zitholakala eklinika yabo esesibhedlela seMpilo. Wonke abesifazana bayamukelekile kungakhathalekile iminyaka yabo. Umongi omkhulu eZimbabwe National Family Planning Council uNkosikazi Musa Ngwenya uchasisa uncedo abaphathisa ngalo omama phansi kohlelo lolu.
Lapha sizabe sikhangela sisiza omama ukuthi bathole amaphilisi i-secure le control, bathole injection i-depo lesayana, bathole i-IUCD esithi loop, sizabe sifaka njalo sikhupha kungelambadalo. Sizabe njalo kukhona i-HIV testing, ukuhlola igciwane le-HIV okuzabe kugoqela le-self-test, i-PrEP, uhlelo lokuvikela igciwane le-HIV, ukuhlola nokwelatshwa kwezifo zemacansini, imfundiso lolwazi ngazo zonke indlela zokuhlela imuli, ukuhlola okuzagoqela ukuhlolwa kwamabele kanye lokuhlolwa komlomo wesibeletho. Omama kumbe abantombazana abalichumi abayafika kuqala abayabe befisa ukuhlolwa umlomo wesibeletho uthi kuhlole imvukuzane bazakwenziwa esithi pap smear kungalambadalo.
Omunye wabasakhulayo uMolen Sithole uthi kuyamele batholiswe ulwazi olupheleleyo lokuthi nxa bethe bazivikela ukuzithwala bengakayendi akusoze kubahluphe na lapho sebeyendile sebefuna inzalo.
Kuyicebo elihle ukuthi siyenze i-family planning, kodwa kithi kumele sizicabangele ngoba kulomkhuhlane oyiwo oyingozi kakhulu, njalo siyake sizwe ukuthi kulama-side effect, thina akusoze kusilimaze njengoba sizafuna abantwana phambili.
Unkosikazi Ruth Mlalazi, umhlali wakoBulawayo, uthi kumele kuqiniswe imfundo lokulaywa kwabasakhulayo ngaphambilini kokuthola lolu ncedo lokuzivikela ekuzithwaleni bengakahleli ukwenza njalo.
Siyabonga inhlelo lezi zokuthi sithole i-family planning ngokungelambadalo. Isifiso bengilase ukuthi abasakhulayo benelise ukuthi bayithole mahala zonke izikhathi, njalo bayithole lula ngoba abantwana bakathesi sebephangisa ukuthi babe sexually active, and somele sikwamukele khona lokho ngoba ngaphandle kwakhona lokho yithi esigcina abazukulu abantwana bethu baba exposed emkhuhlaneni yona le emacansini. Sicele lokuthi baye becetshiswa khona ngale esikolo ku-guidance and counseling ngokusetshenziswa kwama-contraceptives.
Unkosikazi Sibone Okuhle Chuma, omunye wabomama, uthe lokhu yinto okumele ihlale isenziwa indawo zonke, hayi kule ezihlezi ziqanjwa ngoba abanye bengenelisi ukufinyelela ukuyafika khona.
Siyathaba ngalokhu okwenziwa ngabezempilakahle ukuthi basilande kungela mbadalo, ngoba iningi labantu libalekela imali ezibhadalwayo ukuthi bayenze i-family planning lokuhlola i-cancer, okuyinto esijabulisayo singomama. Ingabe kulendlela zokukhuthaza labo baba ekuhlolweni kwegcikwane ukuthi bengasaleli emuva ngoba bengasukumeli phezulu.
IZimbabwe National Family Planning Council ile nombolo zocingo ezokufona kizo kungelambadalo ezihlose ukuphathisa abasakhulayo kundaba zemacansini. Abasebenzisa i-Econet bengafona kungelambadalo ku 0808 0560, ukuthi abasebenzisa i-Net 1 bengafona kunombolo ezithi 0801 1584. Inhlanganiso le isikhuthaze uZulu ukuba afike esibangeni sokuxoxa ngendaba eziphathelane lokuya emacansini labantwana ukuze kwehliswe ukuzithwala okungahlelwanga kanye lokwehlisa imikhuhlane yengulamakhwa ethelelwana lula emacansini. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ingcwethi kwezomumo womkhathi ezokulima kanye labalimi jikelele bathi sebesesabela ukubana izulu elilokhe lisina elizweni lingagcina liphazamisa isivuno ikakhulu esomumbo, besithi lokho lakho kulakho ekukhweleleni ekuphazamiseni umnotho welizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Osekusenzakala kwisimo sokuna kwezulu hatshi eZimbabwe kuphela kodwa emhlubulweni wonke wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Ingcwethi lezi zithi lokhu kubangelwa ikuguquka komkhathi osekuphazamisa ukuna kwezulu emhlabeni jikelele. Umqondisi wohlangothi olubonayo ngezokuguquka komkhathi kugatsha lwezokulima uMnumzana Washington Jakata ulandisa ngokuthi lokhu kuzophazamisa kanjani umnotho welizwe.
The current rains far much more than what is expected for this time of the year, and they will cause disruptions to agricultural production, especially the maize crop, which was almost ready or getting to be ready for harvesting, will be affected negatively.
Leli zulu eselisina kathesi linengi kakhulu kulalelo ebelikhangelelwe ngalesi sikhathi somnyaka, njalo lizabangela ukuphazamiseka kwesivuno ikakhulu esomumbu, njalo labalimi balakho ulahlekelwa izilimo zabo ngenxa yaleli zulu, njalo lokhu kuzophazamisa ezomnotho kakhulu kwezokulima.
UMnumzana Dumisani Nyoni okuhlangothi lukahulumende olukhangelane labalimi olwe-Agricultural Extension Services ulandisa ngezinye inhlupho ezingabangelwa yilesi simo sokungani kuhle kwezulu loba ukuna kakhulu kwalo.
Ngenxa yokuba khona kwendlala sifelwa izifuyo singatholi okweneleyo, uthola ukubana abantu sebebhidliza umganga, abantu sebevuna izihlahla zimanzi besenza amalahle, bethengisa inkuni bezama ukuziphilisa, okubuya kwenza indaba indawo yakithi ibe yinkangala, yona ibiyindawo ebilezihlahla. Nxa kulokhu siphungula inani lezihlahla elikhona, siyabe silokhu sigijimisa njalo ukuguquka kwesimo somkhathi, ngoba nxa kungasela zihlahla sokuligwadule, amanzi asangeni phansi.
Abalimi baveze ukuba uthe uqala umnyaka wezulu baba lethemba elikhulu, baphuma ngobuningi babo bekhumbula ukulahlekelwa abakwenzayo nyakenye, balima belokujabula okukhulu. Omunye walaba balimi kungumnumzana Donald Khumalo olima esemguza esigabeni seMathebeleleni North.
Kodwa ke sithe sesibanga siqeda nje uJanuwari singena nje kuFebruwari, izulu lavalelisa. Hayi, isomiso sachaya. Sachaya isomiso kungangokuthi umumbu omningi usufika kuzinga lokubhaceka. So umumbu omningi uhle walahla ungqamu, wahle walenga ngenxa yokuswela izulu. Okusobala nje ukuthi indlala izasibinda, akumangi ukuqonda phandle la. Iningi labantu alizukudobha ngitsho lalutho. Angikwazi kungenziwani, sesithandazela ukuthi bonaba balama irrigation bangabamba ziqine ingxemu, kungasiza kodwa lakho kuzaklayela.
Ukhumalo uthi kuningi okuzaphazamiseka ehlangothini lwezomnotho, njengoba engekho umlimi ongazange athintwe yilolu dubo lokuphazamiseka kwezulu kwabangela indlala elizweni.
Ngike ngabhoda ngayafika nasemashonaland, indawo eziningi isomiso sitshayile. So indlala ikhona, it's going to affect ngendlela emangalisayo i-economics yelizwe, ngoba kuthi ukuthi uhulumende usezaphambula imali eziningi ekade kumele zibhekane le-development entuthuko kaZulu, ukwakha ama-bridge, ukwakha imigwaqo, ukwakha izibhedlela, ukwakha izikolo, lokusiza abantu ngendlela zonke uhulumende aqatshele ukuthi asiza ngazo. Imali yakhona sizaphanjulwa-ke ibe singena ekudleni kuze sibuyisele emuva. Imisebenzi akade izavuleka ngenxa yokuthi uhulumende bezaqhatsha abantu kulamanye ama-sectors engiwabalisileyo, okwakha ezibhedlela langaphi, isizancipha.
Osewachiya umsebenzi wokuba ngumfundisi u-retired Reverend Bango Dube olima esesiqintini semaphisa phansi kweMabonyane ku-Ward 10, laye ulandisa ngasehlangane lakho njengomlimi okubangelwe kuguquka komkhathi.
Kufanele umuntu obe gijima esesiya ku-goal post wase wawa wakhubeka. Sasikhangele isivuno sibili kakhulu esihle ngapha ekhezi, izulu lana ngendlela efaneleyo, kodwa kuthe ngemzuzu yokugcina sesikhangelela sibili ukuthi amabele sokusela ukuthi imbi izulu elingana kabili kumbe kathathu amabele avuthwe, hhayi izulu lahamba nya. Lakathesi hhayi kusichiye sibili mama sitshaywe i-stress, ngoba ngesikhathi ebesikhangelele khona lokusebenza ebesikwenzile, hhayi emasimini kusidanisile sibili, ngoba nxa ungena ukhangela phansi ucabanga inhlanyelo edurayo obuyithengile lokulima ebesihaya, ngoba inkomo zethu bezicakile kakhulu, konke lamadongo yokucakile.
Umfundisi Dube uthi sebethembele kuye uNkulunkulu ngoba sebephelelwe.
Kodwa ezinyamazaneni ngileqinisa ukuthi hhayi kuhle, asizosithenge kangako ukudla kwenkomo, kodwa ebantwini hhayi indlala ihlabile, kusishiye sibili sidanile ezinhliziyweni. Kodwa ikuthi nje uNkulunkulu kazondelwa, uyathokoza ngendlela yena, uyazi ukuthi uhleleni, uyazi kusasa yethu. Kodwa ngamehlo ethu hhayi sidanile, izulu kathi siliyabuya sibili, kodwa akula nto esingayenza. Yena uNkulunkulu ngiyohlelayo ama-programs akhe, nguyokhangelayo ukuthi kuzaba njani, kodwa hhayi umkhathi uzange kwasikhangelela ngendlela esasisikhangelele khona.
Umnumzana Matthew Sibanda, umlimi wenkomo emhlubulweni weMandebeleni, uthi inkinga abalimi asebebhekane layo ngeyokuguquka komkhathi, esithi abasakwazi njengabalimi ukuthi baguqule njani indlela zabo kanye lesikhathi sokulima.
Ngoba abantu silimile ngesikhathi esifanele silime ngaso, November, December, izulu labaleka lahamba amabele acha, agcina ungasela amabele. Khona manje izulu libuyile futhi ngenyanga yona le April lana kakhulu impela, amabele evele esejile. So siba lohlupho le climate change le ekhona ngoba asisakwazi ukuthi isimele siadjust njani kumbe lokuthi sihlele kanjani inhlelo zethu zokulima. So kusuka kube lohlupho olukhulu ngoba sokusithelela indlala elizweni.
Usibanda uthi isimo siletha ubuyanga elizweni njengoba ukungami kuhle lapha emasimini sekubangela inkinga eziningi ebantwini.
Impuphu ikhwele kwabuhlungu manje impuphu. Manje imuli eziningi sezisidla kanye ngelanga kokuthelela ubuyanga obukhulu elizweni ngoba lo hulumende alibani uyakubhekisisa azame lokukontrola ama-price. Ngoba abantu sebephonga ukukhweza yonke into economy ibuhlungu kangaka. Akwela msebenzi eZimbabwe akwela factor evulweyo wahlangana le COVID-19 ebangele ubana sihlale 2 years some month singasebenzi. So ayibuyanga sobubukhulu elizweni economy iwile kakhulu akusela muntu le mali.
Ingcwethi lezi kanye nabalimi sebekhala ngokwanda kwezomiso ngesikhathi sokuna kwezulu. Lonyaka sichaye ngenyaka kaNhlolanja. Omunye umumbu ngaleso sikhathi wawusufike esikhathini sokuba wawusuchakazile. Besithi lokhu sekuphazamisa isivuno salonyaka. Ngimele iStudio 7 niseHarare ngingumevisi Gama.
Isizalwane seZimbabwe esesihlala kweleBrithani uNkosazana Patience Ndebele usowabomba inhlanganiso ebizwa ngokuthi Inspire Women, Men and Children ukuthi baphathise abafelokazi, omama, labantwana abaswelayo kunye labo baba abangasebenziyo ukubana bazincedise kunhlelo zokuzinakekela bona lemuli zabo, ama-self-help projects. Inhlanganiso le isebenza isemzini wePhelandaba kobulawayo laseMguza. Intethelo zindaba yeStudio 7 ways Richard Sbanda usethulela lolu daba ekobulawayo.
Kule nhlanganiso uZulu ufundiswa imisebenzi yezandla, ancediswe langezinto zokuqala ibhizinisi. UNkosazana Gift Mutelethwa, umqondisi walenhlanganiso yeInspire Women, Men and Children, uchaza kabanzi ngokubunjwa kwalenhlanganiso nguMandebele.
Waqalisa iproject especially ukunceda omama lama communities lapha kokulawayo. So kulama skills amaningi ongawathola la. Kule baking, kule cookery abathanda ezokupheka. Kule skin care makeup, nxa uthanda ukuqomba-qomba abantu. And then sile dressmaking as well, le home deco. I dressmaking lebelifunda ukwenza ama uniforms, le skirti, lama shirti, lama blouse.
Uya phambili uNkosikazi Mthelethwa echaza kabanzi ngolwazi abalupha abafundela imisebenzi kulinhlanganiso.
Lapha senza ama vocational skills training. Lapho ukuthi ubuye lapha eInspire awudingi ukuthi ube lemfundo kumbe ama-degree kumbe ama-O level. Even uform 2 kumbe wacina ku-grade 7 kumbe ku-grade 2 you can come.
Bakhona abafundela ukupheka amakhekhe. UNkosazana Nonhlanhla Lungi ngomunye wabo.
Lapha ngilandukuzofunda. Hayi sengithola okuningi silimbiye lapha eInspire ngingakwazi lutho sibi. Kodwa hayi ngokuba lapha sengilolwazi. Lami sengikwazi ukuthi lami ngizaphuma phande ngiyosebenzela njengabanye omama.
UNkosazana Faith Mlalazi ukuthaza abanye omama ukuthi bazefunda labo.
Ngibuye ngingakwazi ukubheka kodwa okwamanje sengikwanisa. Ngiyakhuthaza omama abaningi ukubana bebuye bezoncedakala lapha eInspire.
Wena ke ufunde isikhathi ngani sokwazi ukwenza landana?
Mina kathi sileso kuyi week 5. Sengikwazi ukubhekha sibili. Kade ngingakwazi but hayi sengikwazi sibili. Siyakuthazana ukuthi abantu bebuye bezobhekha lapha eInspire bayancedisa lapho.
Iningi labafundela imisebenzi yezandla ngabesifazane. UNkosazana Chelesile Nyathi uthi omama kabazenzele bengameleli obaba ukuthi babancedise.
Qothela kakhulu ukuthi umuntu ongumama azenzele angabelethi izandla. Aba lento ayenzayo phakathi komuzi encedisa ubaba, encedisa abantwana bakhe. Kuyadingeka kakhulu ukuthi impilo ibe enhle phakathi komuzi. Nxa ubaba lomama bekwanisa ukuphalala, bekwanisa ukuthungatha imali ukuze bancedise imuli yabo ithuthuke. Le muli iyaneliswa ukuthi ikophe khonokhane kwenziwa ngabazali babe ngabantu abangasoze badubeke kusasa ngoba babengahlalanga phezu kwezandla.
Omunye walaba abafundisa ukubheka amakhekhe ngunkosikazi Mary Lindi.
bafundisi baking. So laba bakhona sebe kule 5 weeks. So they are almost done. So kusele 1 week more to go. So besuka lapha kumele bahambe bezenzela, bevula amabhizinisi abo, bepheke, bebheke, benze imali phela, bengahlali phezu kwezandla. UNkulunkulu wathi ubusisi imisebenzi yezandla yabantu.
Kuthiwa vuka uzenzele, akulankwali aphandela eyinye. Abainspire women, men and children. Bafundisa abantu ukuthi bangazinceda kanjani empilweni, benze imali, bengabi lokho bekhala esikhathi sonke besithi isimo sombusazwe loba esomnotho asimanga kuhle elizweni. Ngabe nguhulumende uyangenela loba ukumelela ukufunzwa kuphela zinhlanganiso ezizimeleyo. Ngimelele Studio 7 koBulawayo, igama lami Ezra Jesus Banda.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenzakala kwele South Africa lapho kuhlaselwa abokuza okuguqela abeZimbabwe izizalwane zalelo lizwe. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ucwaningo olwenziwe kwele Melika ngabenhlanganiso e-Associated Press Center for Public Affairs Research iveza ukubana isilinganiso sokungaphezu kwamashumi amahlanu ekhulwini 56% sabantu, lokho esisekela isiqondiso sokuthi abantu bagqoke ama-mask nxa bephakathi kwendizamtshina lakwezinye indlela zokuhamba okunjengezitimela lasemabhasini. Lolu cwaningo lwenziwe ngemva kokuba umahluli omkhulu womthethwandaba waphezulu wesigabeni seFlorida khonapha eMelika ethule isinqumo esithi abantu akumelanga babanjwe ngamandla ukugqoka ama-mask okuvikela ukuthelelana lula kwe-coronavirus endizamtshineni esilindweni sayo kuma-airports loba kwezinye indlela ezithwala abantu abaningi. Izigidi ezingamashumi amabili 20 million zabantu zibikwa zisetshatshelwa ukubana zizobulawa yindlala ngenxa yokungananga kuhle kwezulu emazweni agoqela iKenya, Somalia, Ethiopia lamanye awezwekazi le-Africa. Inhlanganiso ibona ngezokutholakala kokudla emhlabeni jikelele e-World Food Program bethule lesi sixwayiso ngolwesibili yona le iviki besithi ukungananga kuhle kwezulu ukulwisana empini zomdeni emazweni la kanye lokuhlaselwa okwenziwe ele Ukraine ngele Russia ngokunye osokubangela ukududulwa kwabantu bebaleka emazweni abo ikakhulu emhlokolweni oweHorn of Africa. Abahlengi abaphathisa labo abawele yingozi yempophoma zamanzi ebangelwe yikuna kakhulu kwezulu kwele South Africa babikwa beqhubekela phambili bedinga izidumbu zabawele yile ingozi esigabeni sakwaZulu Natal. Inani lasebefele kule ingozi selisedlula amakhulu amane 448. Umongameli Alassane Ouattara wakwele Ivory Coast usekethe uthi Moko Melithi Kona ukuba umsekeli wakhe okuyisikhundla esesileminyaka emibili singela muntu. Ukhone nguye ube ngusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele Central Bank of West African States kusukisela ngomnyaka ka-2011. Inhlanganiso yabeBotswana abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ithi abamthetho kumele baqale ukususa abantu bokuza abakule ibhizimusi yona kumele ibekele izizalwane zalelo lizwe kuphela. Kule nani eliphezulu labeZimbabwe abaphila ngokuthengisa okuchiyeneyo ikakhulu emadolobheni afana leHaveron neleFrancistown. Intethelo izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo esiHaveron kweleBotswana.
Umbiko wethulwe ngabenhlanganiso yabadabuka kwele Botswana abaphila ngokuthengisa esitaladeni eyethusang bahwebi bathi abomthetho kumele baphathise ngokususa abokuza endaweni zokuthengisela umnumzana umphemetse sithale okhokhela inhlanganiso le uthi abokuzayo babagcwele kubhizimusi yokuthengisa ezitalateni noma nje uhulumende wathi le yibhizimusi ebekelwe izalwane zelizwe lakhe uthi akulabo ukuze abathengisa ukudla ezitalateni abakubhizimusi yokweluka inwele kanye lokuthengisa isiqoko konke lokhu kumele kwenziwe ngabe eBotswana usithale uthi okukhathazayo yikuthi iningi labo kuza laba abalamaphepha okuhlala elizweni uthi amazwi akhe akumelanga thathwe njengamazwi enzondo abhekiswe kwabo kuza kodwa indlela yokukhuthaza uhulumende wakhe ukuthi adalele abeBotswana amathuba emsebenzi amazwi kaSithale abuya ngesikhathi abeZimbabwe bebhekanele simo esinzima kwele South Africa lapho inzondo ebhekiswe kwabo kuza iqhubeka iqonga umnumzana Elson Ndlovu ohlala eHebron uthi noma nje bezwisisa ukuthi imithetho akumelanga abantu bakubeke ngendlela ezagcina idala ingxabano phakathi kwabemzini kanye lezizalwane zeBotswana.
Ya kuyezwakala ukuthi kuthiwa kulamabhizinisi okumele abe ngawe eBotswana including ukuthengisa okutsheneyo ezistrithini as long kulokuzisisana abantu bakithi kumele bawuhloniphe lokhu ukuze kungabi lokudonselana kanye lokufuthelana njengalokhu okukhona eSouth Africa.
Kwake kwaba lokufuthelana phakathi kwabeluka inwela beZimbabwe labeBotswana ubangwa ibhizimusi kodwa umlilo wakhona wacitsha abacubungula ezombusazwe afana lomzana zenzomoyo bathi ungahlaliseki okhona kwele South Africa phezu kwenzondo yabokuza kulakho kumemetheka ukungena kwamanye amazwe angumakhelwane noma ungayisiyo ndlela yodlakela.
Le into eyenzakala eSouth Africa asebeyibiza ngegama lokuthi dudula eqonde ukuthi ikhiphe abantu bokuza elizweni laseSouth Africa into ezamemetheka emazweni amaningi ikakhulu abantu abazaba affected ngale nto ngabantu ababuya elizweni laseZimbabwe ngoba abantu beZimbabwe bagcwele amazwe wonke la nje ikakhulu ona lana amazwe agombolozele iZimbabwe.
Umoyo uthi akumangalisi ukuthi kwele Botswana sekulohlangothi oluthi abomthetho bathatha amanyathela ukuthi bavikele imisebenzi kumbe amabhizimusi ezizalwane zalo.
Akumangazi-ke ukuthi kulamaqembu thizeni elizweni laseBotswana abathi bona sokumele kube lamanye ama-sectors in Botswana agcinelwa abantu baseBotswana okumele abantu bokuza njengabaseZimbabwe bangavunyelwa ukuthi basebenze kuwo njengama sectors afana le vending, informal trading and so on. Lanxa nje bekungabe kusenzakala lokhu bekungenzakala ngendlela okusekuza qhubeka ngayo manje kulandela lokho kwenzakala eSouth Africa.
Nyakenye eleBotswana likhiphe uluhlu lwamabhizimusi agcinelwe ezalwane zalo iningi kuzingatsha lapho okutholakala abeZimbabwe lokhu kugoqela imisebenzi yokunusela yokutshaya izitina yokweluka yokupheka izinkwa eyamabhutsha kanye lokuthengisa impahla encane ezitaladeni. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Singeke ihlukane izihlobo kothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council isungule umkhakhaso wokuphathisa abesifazane indlela zokuhlela kuhle imuli kungelambadalo. Ingcwethi kwezomumo womkhathi lezokulima bathi sebesesabela ukubana izulu elilokhe lisina elizweni kakhulu lingagcina lisaphazamisa isivuno ikakhulu esomumbo. Inhlanganiso yabeBotswana abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ithi abomthetho kumele baqale ukususa abantu bokuza abakule ibhizinisi okumele ibekele izizalwane zalelo lizwe kuphela. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo Praxedes Jeremiah isithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebelenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.